Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuNkwenkwezi 2022 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Angwazi ukuthi ubaba uMthuli Ncube lo John Manguti ka Reserve Bank vele umsebenzi wabo ngakwani bengazi kuma kuhle imani policy.
Abe Citizens Coalition for Change bathi usiba lukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe lomphathi intambo wezemali kumele bachiye umsebenzi kumbe baxotshwe ngoba inhlelo zabo zivulala umnotho welizwe. Amapolisa namhla ethule amabizo abembi abeyisikhombisa abafele emgodini weBucks Mine eduzane leGwanda ngomgqibelo. IRussia ithi inani lamasosha eUkraine asezinikelekile kuyona le iviki selifika phose inkulungwane i-959 edolobheni leMariupol lapho eseligxile khona. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla leCitizens Coalition for Change, ICCC, lithi usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutya, lo mphathi intambo obona ngezemali, umnumzana Mthuli Ncube, kumele bachiye umsebenzi kumbe baxotshwe ngoba inhlelo zabo zibulala umnotho. Leli bandla lithi ukuwa kwedola leZimbabwe ngesilinganiso sokungamachumi phose amahlanu ekholini, i-49%, nxa liqathaniswa ledola leMelika. Emkambo kahulumende izolo kuveza sobala ukuthi umnotho usebunzimeni njalo udinga ukuhlengwa. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola akuleli alikhulu lamachumi ayisikhombisa 173. Kodwa kusukela izolo selithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamachumi aphosa ayisithupha i-258. Emkambo insitha khona idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola kuleli asukela kwangamakhulu amane 400 kusiya phezulu. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi umnumzana Manguti alomthuli Ncube kumele bahambe.
Angwazi ukuthi ubaba uMthuli Ncube lo John Manguti ka Reserve Bank vele umsebenzi wabo ngakwani bengazi kuma kuhle imani policy. Thina abebandla lesisi sibona ngani sokwanele ukuthi laba abantu ababili ba-resign bachiye umsebenzi ngoba sebevoxile. Inotho sivuza igazi, izitolo sezivaliwe, amabhanka sevaliwe, izinto eziningi sezivuza igazi ngokuswela umhlahlandlela omuhle we-economy. Hlala sibuza ukuthi kambe laba majaha baqeqetshile na ukuthi bangabamba isikhundla esinjengalesi. Siyakwazi ubaba uMthuli Ncube ngu-professor, kodwa phela liyakwazi ibhenki lakhe lalo elacitshwa lavalwa ngokwehluleka ukulandela imithetho welizwe le-economy. Ubaba uManguji kasile history ukuthi lapho wafunda khona hayi kwakuyi-college nje okwakukhona lemazweni kodwa kaqeqetshanga ngenxa yezano sebesithi kabamba umsebenzi omkhulu kangaka. Sesicubungukile kulezi mali eziningi ezilahlekileyo, kulamabhizinisi amaningi alahlekileyo, kulabantu abaningi abayaswela umsebenzi lezi mali ngezikhathi zenezi amabhenki evaliwe. Thina njengebandla labantu sibona ngani abantu laba abathungamela ezenotho kakhulu Reserve Bank Governor uDr. Manguji, lo Professor Mthuli Ncube, uMinister of Finance and Development, isikhathi sesayile ukuthi ngabe bayaresigna orane honorably ngoba vele iZimbabwe sivuza igazi lobuyanga.
Idola leZimbabwe sibone lilahlekelwa lohlonzi ngesilinganiso samachumi iphose yamahlano izolo. Lithini ngalokho njalo labantu nje nxa likhuluma labo bathini?
Abantu bayakhala imali ayisela sisindo, amasela amaqili ndini enza abakufunayo kuyonke i-economy emgodini, ekulimeni, eku-agriculture, ku-manufacturing le-industry. Konke sokubolile kubhidlikile ngalabantu. Yikho ke siyacela ukuthi abantu beZimbabwe abatshengise ukuthi bona yibo abalamandla, hhayi abantu ababili abaku-government abangazi lutho. Siyacela njalo ama-members of parliament le-senate ukuthi bafake umthetho, i-motion engathi abantu laba bahle bachiye umsebenzi ngokuphangisa. Nampo abebhola bangahluleki ukusebenza, bayaxotshwa ama-coach. Laba bantu sebebulala ilizwe. Yikho-ke sithi thina be-CCC abaxotshwe uma bengarizayinanga bodwa.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, obexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Untungameli uxoxe lelunga le-ZANU PF umnumzana Believe Gawule, yena othi umnotho obulawa izitha zeZimbabwe lezijeziso zenotho, hatshi umnumzana Mangudya lo mnumzana Ncube.
Abantu nje abazama ukuthi batshengise bona ukuthi bengenza ngcono ngendlela kathengisayo, kodwa ungakhohlwa Nkomo ukuthi phela umumo lo wesikiwo kathesi kuningi okusihluphileyo kakhulu. Even izimbi zabo-Russia labo-Ukraine ziyasi-affecta lathi khona ngapha. Konke lapha siphuma phakathi kwe-COVID, siphuma phakathi komumo onzima Nkomo, ongasho ukuzenzela kodwa okwenziwa okunye kwakhona okunjani khona kokuvelela ngaphandle. Kodwa ndithanda ukuthi ngithi mina u-Finance Minister lo governor, o-Reserve Bank governor, babhizi bayalwisa ihlupho esilalo eZimbabwe okunye kwakhona Nkomo yi-corruption. Nxa besenza so, uma umthuli nxa evala lapha isikala lesi esivuzayo bagoboza esinye, nxa bevala lapha isikala esivuzayo umthuli lo mangunjeamatshotsi amatshotsi la avula esinye, amatshotsi futhi akhona yonke indawo kumabandla wonke akhona izigana amaswele akhona abangela khona ukuthi umsebenzi kamthuli ube nzima kakhulu. Laba abanye be-opposition bonabo yibo bafuna ukuthi umthuli ayehluleke, abanye yibo bafuna umthuli ayehluleke okugoqela la ma-sanctions nalaso ayiwo esiphakathi kwawo. Kodwa okukhona ukuthi ne-corruption vele khona, ungakhangelela kuma-councils nala awe-opposition kanye namadorobheni lapho ukuthi corruption injani. Ukhangele amadolobheni layo ko-Victoria Falls nani, corruption yodwa Nkomo. Akula kungcolile kodwa namadorobho wena laba nje yi-opposition.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesike samuzwa laye ekhala ngenkohlakalo i-corruption elikhuluma ngayo baba Gawule, kodwa abaningi bayakhala bathi lanxa sitsho njalo esithi kule nkohlakalo ngitsho lakuhulumende kungela lutho olwenziwayo, kunjalo kungenxa yokuthi abantu abenza inkohlakalo ngabangane bakamongameli Mnangagwa. Lithini ngalokho
Nkomo? Yazi umongameli wabumba iZac wayinika amandla ukuthi yenze yonke ukuthi emandleni ayo ukuthi ibophe ihambise abantu emthethweni nabo. Kodwa-ke okumangalisayo Nkomo yokuthi abantu laba iZac kunye namakhothi upresident yakambe sebafuqa ukuthi ngenani laphana ngenani laphana, kumele benzele umsebenzi wabo njengoba amazinyo bewaphile, kwamele balume ngoba amazinyo bawathiwe.
Lo ngumnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU PF, obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Abogatsha lwezempilakahle sebeqinisa uhlelo lokuhamba behlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eduzane lalapho abahlala khona. Ngesikhathi inani laba banjwayele umkhuhlane selingani liyaqansa ngalesi sikhathi, umqando usuqalisa njalo sokuqhamuke umkhuhlane wendingindi elizweni jikelele ikakhulu ebantwaneni. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Uqansa kwenani labantu asebefunyanwa bele COVID-19 ngalesi sikhathi umqando usuqalisa, uZulu ukhuthazwa ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kulolu bhubhane, kuthi abangakahlatshwa ijekiseni yokuzivikela baye emakilinika aseduze. Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakobulawayo uthi inani labantwana abahlatshwa ijekiseni le liphansi kakhulu ngoba abazali abaphi abafundi imvumo yokuhlatshwa cha esikolo.
Uhlelo lwe 12 to 15 years abantwana siyabahlaba ezikolo, sibahlabe njalo emaclinic ethu agcwele idolobho lonke la kobulawayo. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi abazali banganabaniki consent ukuthi abantwana bahlabe, angazi ukuthi kwenza kuyini. Kodwa esikunanzelelayo ukuthi ezikolo zethu izo futhi eziba lama outbreaks, esiba khona lama cases amaningi avele abantwaneni bona labo. Abantwana labo bengathola umkhuhlane bahamba futhi besiyathelela abadala ngkhaya. Yikho sikhuthaza ukuthi abantwana kabahlabe labadala labo bahlabe.
Uqhubekele phambili ethi balohlelo njalo lokubhalisa amakhadi awebulenjini afakaza ukuthi umuntu sowahlatshwa ijekisenile.
Amakhadi e-COVID-19 esikwenzileyo kulala abana abathola lana awudala angelama barcode. So yiwe siwatshintshayo, so besibakhuthaza ukuthi batshintshe wona lana amakhadi bethole ama-barcode. Then nxa esekhona sokumele ukuthi a-activate kwenzela ukuthi nxa befuna ukuya phandle kwelizwe bekwanise ukuthi bawasebenzise.
Umnumzana Byron Pofu ofaka amakhadi abahlabileyo ebulenjini e-Tower Block wobulawayo uchasisa kabanzi ngabakwenzayo.
So si-activate amakhadi one depending ngokuthi ikhadi libhalweni. Umuntu yabuya lesithupha sasitart verify ama-details asekhadini nasesithupheni. Then for activation, it is done for meant ukuthi this thing is ifawa online. My ifawa online border, they just scan the card, then pop-up information they said sifa.
Umnumzana Innocent Gabadela uthi sewahlaba kathathu lamuhla uze ukuzobhalisa okufakaza lokho ebulenjini.
Ngikamhlala phambili ndikuthi ngizo-activatisa i-COVID-19 ngahlabe imaska. Qedisizolo obatileyo abathiyibhoosti ngokubhoosta ngahlaba kathathu. Qakathekile ngoba into le sengibona ukuthi iyabulala le siqeda abantu.
Umongikazi kukhansili yakobulawayo unkosikazi Nokuthaba Mafu uthi abazali bananzelele sekuqhamuke umkhuhlane wendingindi.
Kule outbreak ye-measles lokhu esikuthi indingindi ngesiBhele. Asinanzeleleni abantwana indingindi siwile. Umntwana ungamuzwa ekhala akumkhangeli ukuthi kunjani. Kulezibonakaliso ezimbalwa nje ungasabona umntwana equbuka umzimba anwaye akhale amehlo ababomvu yabe enwaya kusuke khonapho uzabe engafuni ukudla kodwa ezwakale ekhala. Kucela ukuthi ngokuphangisa umntwana ningambona esenzenjalo kele imgijimiselene ekliniki.
Lisiyatshona ilanga layizolo bese kulabantu abahlolwe bafumana belegcikwane le-COVID-19 abedlula amakhulu amathathu 327 kodwa akulamuntu osethe wabulawa yilo umkhuhlane. Loba nje inani labalaliswa ezibhedlela liqonga. Asebehlabe okwakuqala sebesedlula izigidi eziyisithupha 6,144,240. Asebehlabe okwesibili bedlula izigidi ezine 4,395,586. Kuthi asebehlabe okwesithathu sebesedlula inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 755,752. Ezweni jikelele kulwaliswe abantu abaphose bafike amachumi amahlanu 48. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amapholisa namuhla ethule amabizo abembi abeyisikhombisa abafele emgodini we-Bucks Mine eduzane leGwanda ngomgqibelo kulandela ukukhitshwa kwezidumbu zabo emgodini lo izolo. Abembi laba babalisa Mnumzana Ezweni Masuku wayengumanager uChristian Dlovu oleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lambili 32 njalo ovela esigabeni senenkambe ewange. Uwisdom Monsanga oleminyaka engamashumi phose amathathu 28 odabuka esinamagonde eBhinga loDesire Ncube odabuka ewange njalo oleminyaka engamashumi amabili lanhlanu 25. Abanye njalo ngomnumzana Panganai Chimuka oleminyaka engamashumi amabili lantathu 23, Chester Mbangeni oleminyaka engamashumi phose ayisithupha 59 kanye lo Abhi Mudimba. Kumbiko awethule namuhla isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uxwayise abanikazi bemgodi ukuthi belandele zonke indlela ezifaneleyo zokuvikela izisebenzi ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana laleyi. Siqoqe lo kansela weGwanda umnumzana Justin Majale ngalolu daba.
Sikhuluma ngomumo esithi ngesilungu ye-environment ukuthi uhulumente weZimbabwe umumo osewudalile ngomumo lwana ukuthi ayi-death trap ukuthi anyone kungakhathalekile ukuthi ugebha emgodini uma ugebha ngaphi wonke umuntu usengozini yokuthi uyafa ngoba suzama amasalamusi ukuthi uzame ukuziphilisa. Bona laba abantu ababe emgodini bebekwazi ukuthi kunjani emgodini, ingwaku baba abangena kuzo bebezazi ukuthi zinjani, kodwa bazinikela ngenxa yokuthi abafele okunye abakawenza ngamakufitshane ngokuthi umumo omkonomi ume kubi, ukuphila nokufa kuyafana.
Isiyazi ukuthi iminengi imigodi ikhona ngapho eGwanda, eminye ngesemthethweni, eminye ngengekho emthethweni. Njengoba usitsho, abantu badinga indlela zokuziphilisa. Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela isehlakalo esifana lalesi esisibonileyo?
Nxa ukuthi uhulumende uqinisile ukuthi kufuna kwenje okusemthethweni kulo gatsha lakho lokuthiwa yi-Minister of Mines, olabo manjinela, olabantu bonke kumele balawule imithetho yokuthi hhayi laba bantu yebo sebebhalisile ukuthi bahamba lapha nalapha, laba yilokho lalokho, andubana begibha umgodi lo unjani, kuyavuma yini, basaviya bona ngolwazi labo. Kodwa akula mntu olendaba lokuthi kwenzakala njani. At the end of the day, silohulumende le-Minister of Mines engelandaba ukuthi abantu bangena njani, bagebha njani, baphuma njani, bathole okungakanani. Ekuqineni indoda zibonile kusemahlangeni. It's so painful.
Uhulumende alizwanga yini kumbe uzaphathisa imuli zabafi ngendingeko zomngcwabo?
Angizange ngizwe ngoba mina ngisedorobheni nabantu baka-under RDC. Kodwa-ke angazaphathise ngomngcwabo. Asikho esikukhangeleyo bantu bakithi. Esikukhangeleyo ukuthi imuli zalaba abahamba phansi ziphila njani, hatshi ukuthi imuli zalaba abafileyo ziphathiswa njani.
Lo ngumnumzana Jason Majale ukhansela weGwanda njalo engowebandla le-CCC obexoxa lontungameli Nkomo we-Studio 7 eseGwanda. IRussia ithi inani lamasosha e-Ukraine asezinikelekiyo kuyona le iviki selifika phose inkulungwane eyodwa i-959 edolobheni le-Mariupol lapho eseligxile khona. Ele-Ukraine alikakufakazi lokhu, kodwa ngomvulo lithe amasosha alo angamakhulu amabili lamachumi ayisithupha i-260 azinikele kwele-Russia. Ele-Russia lithi lokhu kuveza ukuthi liphumelele, kodwa ele-Ukraine libikwa lisithi lifezile injongo yalo yokuthi amasosha esitha salo engachaphi i-Mariupol esiyahlasela amanye amadolobho. Ukusenjalo, amazwe abalisa iFinland leSweden ahambise namuhla eBrussels amaphepha okudinga imvumo yokuthi abe ngamalunga omanyano we-NATO. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxele lo mfundisi uSeni Svanda, umqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance owande ukukhokhela imbuthano yokukhumisana umlotha.
Limpi eRussia ihlasela iUkraine iyinto ekhathaza omhlaba wonke ngakho lathi njengamabandla lokhu kuyasikhathaza ikakhulu thina besikhangele inani labantu eseliziphepheli elidinga uncedo njengamabandla lapha eZimbabwe amabandla amanengi aqoqile izimali athumezela amabandla aseduzane le-Ukraine abanye abasePoland la kwezinye indawo lapho abantu bebalekela khona ukuthi abantu besizakala njalo siyakwazi ukuthi silabafundi bethu ama-students abanye bese-Ukraine abanye basePoland kuyinto esikhathazayo njengamabandla kule mthandazo eminingi ebisenziwa kusenzelwa ilizwe le-Ukraine ukwenzela ukuthi impi le iphele udube selubona lukhona yikuthi amazwe amaningi akhala ngani asengenela phakathi kwalimpi abanye bangenela kuhlangothi lwe-Ukraine abanye njalo yilaba abame ngemuva kwe-Russia ngakho lokhu kuyakhathaza ukuthi nxa imizamo eyenziwayo eyokuletha ukuthula ingayekela ukuphumelela singabe sesikhangelela ukuthi ungagcina kusiba lempi enkulu ukwedlula nje impi phakathi kwe-Ukraine le-Russia ngakho lokhu kuyinto ekhathaza wonke umuntu njalo siyathandaza ukuthi kungenzakali ngaleyo ndlela njengoba sikwazi ukuthi amazwe ethu ngapha asizwa kakhulu ngamazwe ase-Europe nxa sikhangelela ukuthi nxa kule ndlala yibo abaletha izimali ngapha benceda manje kathesi umhlaba usukhangele i-Ukraine khathesi yakwazi lapha eZimbabwe bekukhulunywa ngokuthi kuzakuba le ndlala kutho ukuthi kuzaba ludubo kakhulu ukutholakala ukudla lokutholakala uncedo luyabe solusiba khona yebo kodwa luyabe lusiba lutshwana ngenxa yokuthi uncedo oluningi belubuya luvelela kulawa mazwe asencedisa abantu ababalekela impi e-Ukraine siyakwazi sebengene kuBrithani sebengene kuboPoland sebengene kuboGerman la kwezinye indawo ngakho-ke khona kuyana kuyadla imali ade kumele ibuye ngapha e-Afrika izoncedisa lapho nxa kulo dubo njalo ludubo olungaba khona ukuthi izinkinga ezinye e-Afrika ebezidinga ukuthi abantu abase-Europe la kwezinye indawo bancedise mbona ngani kathesi singathi ngesilungu i-focus ukukhangela kwabo kuyabe sokuse-Ukraine okungapha okwenzakala lapha abaselandaba lakho kakho
libona ingani imizamo esiyenziwe ngamanye amazwe ukuthi kukhulunyiswane kukhumiswane umlotha iyasebenza yini
thina sibona imizamo le khona iyazama ukunceda kodwa siyakwazi ukuthi ukuba ngumlamulankunzi ukwenzela ukuthi abantu bengali kuthatha isikhathi eside ngakho-ke impumelo eyokulamula eyenziwayo mbona ani sizayibona sokwedlula isikhathi eside ngoba la i-Russia anti bifuna ukuthi kukhanye ukuthi inqobile kwezinye indawo ngakho izaqhubekela phambili lokhu izama ukuthatha amanye amadolobho njalo siyabona ukuthi sokusiba labesibutho lapho asebehambiswe amakhothi ukuthi bebesenza izinto ezingafanelanga ngakho-ke thina njengababandla-ke umthandazo wethu ukuthi ngabe inkosi ingasiza ukuthi limpi ime
lo ngumfundisi uSeni Sibanda umqondisi womanyane weZimbabwe Christian Alliance esixoxelaye ekobulawayo ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Esigabeni lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhla silonkosazana Kethiwe Bebe odabuka eNkabazwe ohlala kwele Botswana. UmaBebe wafundela umsebenzi wezokwemba kodwa okwamanje uthunga amakawuso lokunye. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ayi mina eBotswana lapha ngiyazisebenza, ngiyaprinta ama-t-shirt, ayi design even amakhushini lama-max, amankomitho lamakepesi nje. You just uyantshela ofuna ngubhalele khona then bese ngikwenzela and ngiya-upgrade ama-CVs and ngiyancedisa abantu ngabo-application letters and company registration. And ngiyabhalela ama-university students o-dissertation so.
Ye, ngizwa kuthiwa ufundile sibili, akusitshethi wafunda wafika ngaphi?
Ngile national diploma from Zimbabwe School of Mines ku-mining geology, then le degree la khona from Mpumalanga University in South Africa.
Kodwa kuyini osokwenza ukuthi ugcine usenze umsebenzi lo?
Weli ekhaya ngike ngasebenza ezishabani laphana eMimosa, but ngithiye ngesikhathi whereby vele i-contract yethu kwakuyikuthi thina sikumele sihole ngama-US, but as the time went on sakunanzelela ukuthi aba ku top management like ama directors iba babethola ama salaries abo in foreign sithina sesithola i bond of which le bond la ngkhona you will go uye la yina ulithole lingekho. So mina ke ngikwase kusidla esikhwameni sami kulokuthi kumbenefit. So I had to quit. But ngibuya lapha eBotswana ngangilethemba lokuthi ngingangena ngena kubo Botswana because ngange ngabuya lapha ngi workshop eOrapansa seZimbabwe School of Mines. So back then I think the economy lapha la yayingakatsheleli kangako. So kwakuthembisa. So unfortunately ke iCovid nayo yasichaya-chaya abantu ngangishortlistiwe sibili but ngagcina nje lami sengingumuntu okuthi ngaba disappointed ngendlela ezinjalo ngenxa yokuthi la ya retrench avele even la locals akusaqhathwa kalulu.
Yes, so ngosikhangela ke umsebenzi owenzayo lalowo okumele uwenze kuyahambelana vele
akuhambelani, but sometimes you need to do what you need to do ukuthi uphile. I've got a daughter and a son, so kumele badle, and I've got my elder father back home emakhandeni. Ubabami uthenile 78 last year. I'm the one engimgcinayo, so kumele ngenze something ukuthi impilo iqhubeke.
Kunzima kangakanani ukuphila njalo mama?
Yeah, kunzima sibili, but it's only that lapha eBotswana, yes, I understand ukuthi even if uhulumende engaba limited in creating imsebenzi, but environment iyakuvumela ukuthi wena udinge imali uphile. You can freely sell, you can do a little business lawe udlala hide and seek njengabaningi. Kulula ukuthi uziphilise kabala ama policies amaningi nengi njengekhaya, ngakwenza ukuthi uthi uyazama lokhu uthola ukuthi umgodi wangkhona uphuthu uzame lokhu. Hayi, lapha lawe you can establish yourself nje uphile.
Singathi ke okwe geology lokho awusakubona ukwenza vele empilweni?
No, I wouldn't really say that ukuthi angisakuboni ngikwenza. Actually I'm working towards ukuthi ngizame ukuthi ngingabuthelela kuzimadlana. I can go back home, try to buy my own mine new savings. I haven't given up on that. And the other thing also, I've applied to Australia, but ngisaba nje ikhonoko ukuthi I need ukuthi i-passport yami elaphana ekhaya ngwane suka yathatha yona le sifuneka ngiprocess amapaper. So I'm still pursuing that.
Yeah, so singathi ubonani ukuthatha isikhathi singalani ukuthi ugcine usiye Australia?
More than okay, Australia, I'm focusing on going back home. Yes, I mean, my own mind. Ngiregister ngkwanisela ukuthi ngisebenze. But also ukuya Australia as a second option, ngizinika 12 months from now, of which nxa kwehlule ukuthi mbuyele ekhaya ngiyenza i-mining ekhaya as an independent individual. Then maybe in the next 12 to 18 months sengingathatha i-option ye-Australia.
Yes, so ke ekhaya usukhangelele wabona indawo yakhona lapho ongemba khona okufuna njalo ufuna ukwembani.
Yeah, as umntwana weMathebelele ndi I've identified a lot of things ezilomnotho kakhulu. Ngifuna ukwemba ngimo into gold. Ngi identify ukuthi enyathi laphana ukhona omunye umngani wami nje esasiku same position, but she managed ukuzitholela something laphana at Durban mine, and even kubonyama endlovu laphana I can do something. So I identify a lot of places in Matebelele whereby I can venture into gold mining.
Yes, so ke kodwa kule mali ni khona?
Yebo, kule mali. Iproblem ukuthi eZimbabwe khona sometimes lobu ngenzani ungenzani siphethwe ngamasela azafuna ukuthi the little that you do, the little that you try to make bekuthathele, but under normal situation ama resources akhona kakhulu eMathebelele nje okokuthi if the environment is free ungaziphilisa ungasebenza. So hayi, kuyaphileka nxa sibili uyakuregister imine yakho.
Lo ngokosazana Kethiwe Bebe obexoxa lo Gibbs Duwe we Studio 7 aseHabron kwele Botswana. Singakehlukani ke sikhangele bezikhokhela. Amapolisa namhla ithule amabizo abembi abeyisikhombisa abafele emgodini weBucks Mine duzane leGwanda ngomgqibelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.